Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, icala lelunga lebandla lezanu PF elabotshelwa ukuloba kunkundla zama WhatsApp awebandla lezanu PF lisithi umnanga kwakenelisi ukubusa kulomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwengwa livinjiwe ukudluliselwa emthethwandaba ophakemeyo ngumanji weHarare izolo.
Ukuthethisa umnangagwa kumbe ukukhuluma kubi ngomnangagwa angikholwa mina ukuthi kulicala, ngoba iconstitution iselo selisombuso siyasivumela ukuthi abantu bakhulume bekhululekile futhi bekhuluma santando.
Umlingisi owazakala ngokudlala kumdlalo kamabonakude othiwa amakhorokhoza uBernard Bekilizwe Ndlovu uselobe ugwalo olulonda impilo yakhe etshengisa ukuba okubi kungasetshenziswa ukwenza okuhle.
Imumethe indaba yokudinga ubuhle lobumnandi phakathi kwempilo noma izinto zingelula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Manje ebindura izolo wale ukuvumela ilunga lezanu PF eletheswa umlando wokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi lidlulisele udaba lolu phambili luyethethwa yiConstitutional Court. Umsolwa umnumzana Goodman Musariri ubotshwe nyakenye kuthiwa uthuke uMnangagwa ngemva kokuthumela umbiko kuma WhatsApp group ezanu PF esithi umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga kumele athathe intambo zombuso ngoba yena uMnangagwa engenelisi ukubusa. UMasariri omelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ubefuna udaba lwakhe luyethethwa yiConstitutional Court ngoba esithi imithetho esetshenziswa ukubopha abantu abetheswa icala lokuthuka umongameli welizwe ayikho emthethweni. Umthethwandaba kamanje uzaqhubeka uthetha lolu daba mhlazi ku 14 ngenyanga ezayo. Kulo manje weBeitbridge olahle icala elifanayo ebelisetheswa abasolwa ababili kunsukwana isanda kwedlula. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla leZaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Ukuthethisa umnangagwa kumbe ukukhuluma kubi ngomnangagwa angikholwa mina ukuthi kulicala, ngoba iconstitution iselo selisombuso siyasivumela ukuthi abantu bakhulume bekhululekile futhi bekhuluma santando. Into esembi ukuthi imithetho eminingi ayikafakwa kumbe ngathi iselo sombuso silaso asika nanzi imithetho ethile emitsha okumele ukuthi ngayisikhona ukuthi lale emdala somethi ngasi susiwe ayikasuswa. Kodwa ke angikholwa ke mina ukuthi umantshi ungokwala ukuthi licala liyekhangile Constitutional Court usho ukuthi lundoda ulecala, kusangenzakala ukuthi lundoda afunyane engelacala ngoba leli licala elingekho emthethweni emitsha. Sizathemba ukuthi umantshi uzalibamba kuhle icala ngoba khathi sikakabi lesidinyeko sokuthi liye enkantolo engaphezulu. Kodwa ke njengoba sikwazi ukuthi lapha kukokhanda lemtshelo wakhe kusangenzakala ukuthi lo muntu agwetjwe ngoba sisazi ukuthi kwesinye isikhathi phela inkantolo ziyasetshenziswa ukuba nezinduku zikahulumende ukuchaya lokuchobodisa abantu abazondwa kumbe abakhanya behlukuluza uhulumende kaMnangagwa.
Sike saxoxa ngomantshi weBait Bridge olahle icala ebelisetheswa abasolwa ababili elokuthuka umongameli emasoni Mnangagwa. Ilolu udaba singabona yini umthethwandaba uluphatha mhlawumbe ngaleyo ndlela kumbe singabona umsolwa efunyanwa elecala?
Okumele sikunanzelele ukuthi njengoba singani siyasondela kukhetho luka 2023 kusangenzakala ukuthi lundoda afunyane lecala ukwenzela ukuthi abe ngumzekeliso kusetshenziswe yena ukwethusela bonke abantu abangaba lesifiso lomnakano lomcabango kanye lokufuna ukukhuluma kube ngomnangako. Kodwa khona vele emthethweni akulacala elinjalo lapha siyaba sesiphonga ukwenzela nje ngoba sikwazi ukuthi khona uhulumende vele usebenza umthetho ukuhlukuluza abantu kulokuthi awusebenze ukuvikela abantu. Kusangenzakala lundoda afunyano elecala, kusangenzakala sibili, kodwa hayi ngithemba amagqwetha amela abamalungelo luntu azasondela amsize amxhasa amphathise ukuze aphumelaye engalacala.
Okwenzakalayo konke lokhu ukubotshwa kwabantu ngalindlela singathi kuvezani ngombuso kaMnangagwa?
Uyabona nxa umuntu ekwazi ukuthi ubusa abantu abangamthandiyo futhi abangamfuniyo, phezu kwalokho ekwazi ukuthi kababusi kuhle kabaphathanga kuhle abantu ababusayo, uwenza njengalokho esikubonayo elizweni ukuthi uyazama ngazo zonke indlela ukuthi abantu bangakhululeki, abantu bangakhulumi, uyavimba amalungelo abantu kukho konke abakwenzayo. Kuyatshengisela sibili ukuthi umbuso kaMnangagwa ngowenkani, ngobudlawu wembamba ngamandla, ngumbuso ukuthi khona nxa singakhipha ubamba abantu buchapha lokho akwenzayo ngesebenza kumbe umthetho kumbe amapolisa kumbe amasosha, hayi into entengantengayo engelasisekelo. Yikho nje sibona besebenzisa amandla ekhothi namandla amasosha namandla amapolisa ukuthi umbuso lo ukhanya ngani uqinile, kodwa hayi kakusela lutho, hayi intuthu yesithwala nje kayiphandle.
Umnumzana Mthulisi Hanana ucubungula izombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla leZANU PF ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseSouth Africa. Kolunye njalo udaba olufanayo, abasekeli bebandla leMDC Alliance abayisithupha ababotshwe ngempela sonto emzini weAirport eduze leHarare ngemva kokuthuka amapholisa besithi bayizinja zikaMnangagwa baze bakhululwa esitokisini izolo. Abayisithupha laba babikwa bathuka ipolisa elabopha omunye wabo ogogekileyo bamhudula, yikho okwaphoselwana la mazwi. Baphiwe ithuba lokuhlawula imali engamadola ezinkulungwane ezinhlanu $5,000 ngamunye. Wazakala ngokudlala kumdlalo kamabona kude othiwa amakorokoza uBernard Bekilizwe Ndlovu uselobe ugwalo olulonda impilo yakhe etshengisa ukuba okubi kungasetshenziswa ukwenza okuhle. Sixoxe lo Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, ngiyabonga Kande. Yebo, kuliqiniso ukuthi kulo gwalo esengilulobile ende lolu gwalo lona isihloko salo sithi ngesilungu shit consciousness. Ma ungabe ukhangela ngesindebele engisikhulumayo kithi ungakufananisa lokuthi sagaze sesindebele sithwa sona zithathwa ziluma ngezinye indlela. Lele libala iphrase yesilungu le at shit consciousness ikhuluma yena leyo nkulumo oyimometha yena leyo nkulumo yokuthi zithathwa ziluma. So umethe indaba yokudinga ubuhle lobumnani phakathi kwempilo noma izinto zingelula, ngingathi yikho okuphakathi kwalolu gwalo ngamafeatures ukuthapha ubuhle phakathi kokububi ngendlela esithapha ngakhona inyosi, ngendlela esithatha ubulongwe benkomo ekhaya obunukayo sibusebenzise ukusinda phansi, sibuchise bunuke budake inyosi bese sithapha inyosi
ngenxa ukuthi sisebenzise ubulonge bonobiyana. So ngikhuluma ngaleyo nkulumo yokuthi lapha sithe sahlangana nobubi asidani kale, kodwa sithatha leyo thuba ukuthi silisebenze bonobo bubi sibuthene bube into enhle. Njengoba ungakukhumbula kudala mabe sikhula ekhaya uthi ungalunywa yenkume babeyichisa bayiyose base bethatha umlotha wayona lona bawenza udle. Into kade kumele ukuthi kuzise ubuhlungu iqinisi ukudla kwakho.
Kahle kahle kuyini okwenza ukuthi ulobe lolugwalo?
Lolugwalo ngilulobe ngenxa yalokho esengidlane nakho empilweni njengomuntu. Kweyami ilife kusukela ngizalwe ekhaya eTholotho emambanjeni line, izinto zinzima, kunemikhuhlane, kunempunza, inkomo zisifa kwesinye isikhathi futhi zelwe ngikhule ngesikhathi sempi kulweli lizwe abadala sometimes bekhinjwa sibabhekile bengabantu abadala umangale ungumntwana ukuthi kathi izinto zabanzima kangaka kuthende ungene egangeni ulunywe zingolonyovu ulunywe izinyosi sometimes uphosa ulunywe la inyoka mpela abanye bezibaluma inyoka bafe uhlatshwe ngamevenya wen lapha uyebangulwe ebusuku kube nzima yonke lento ibizo lezo nyosi ibiyo leyo shit engene phakathi wayo mase ngibheka esengikhangela manje sengithi ngiyakhangelisisa ngibona ukuthi how into lezi noma bezinzima kanje bezingalandanga ukuzwa kakhulukazi bezilande khona ukuzosiqinisa zilande khona ukuzosifundisa ukukhalipha nokuhlakanipha ngikhumbule futhi ukuthi temasikhula sihlala ngaphansi kwezihlahla sibumba umdaka kubunje inkomo kube nzima sidlale futhi singabantwana kungabikhona ozositshela ukuthi wena uzodlala ngubaba besizicabangela wonke lo amadlwana wonke lawo so bekuyindawo nje ebifundisa ukuthi uhlakaniphe kodwa mawuyikhangelisisa indawo enzi indawo egcwele inyosi mangikubeka ngesaga indawo egcwele leyo nto engiyibiza ngithi ngesilungu so ngilibhalele libhuku ukukhankasa ukuthi sitshintshe kubhekene ububi njengobubi kodwa sibubheke njengomkuba into elethu uphila ezihlahleni into elethu uphila engadini
manje ugwalo lwakho lolu luza thengiswa njani njalo ngapi ukuze abantu ikakhulu abalaleli babe kwazi ukuthi ngxabela ufuna lolu gwalo bayengathi
so lolu gwalo luqala nje ngale yena le vike singene kuyo mhla ka 27 November kulilanga lami lokuzalwa yilo futhi ilanga lokuzalwa lolu gwalo so luyabe luthengiswa khona mhla ka 27 njoba nje kuloba nje siqala level abantu sebeqala ukulithenga namanje but ke i-official launch yenzakala mhla ka 27 okwamanje sithengisa face to face abantu bayenza ama orders sibanikeza lelo bhuku face to face ukhona futhi ngikhuluma nje namhlanje ngithola i-order evele New Zealand so siya e-Korea le copy yakhe ubloge okhashana ukhokha imali phezwa kwale khokhwa la eSouth Africa ukwenzela ukuthi sikhone ukuthi sinikeze i-Korea company ihambe yamnikeze ula the plan starting from next week sala i-process yokulifaka ku-Amazon ngoba abantu abaphakathi phandle kwe-Africa nabanye abaphandle kwe-South Africa lapha esikhona sebetshengise kakhulu ukuthanda indaba yakhona njalo futhi ngiyabe ngiku Twitter space eyabe ihostwa ngubusi no Tom nomzala Tom eyabe ikhuluma monga le ngiyabonga kakhulu and yona indaba yakhona ngixoxa akamnandi nje ngelizwi lokungumfana okuncane okukhulele ekhaya uzabuthula ukuthi iyehlukaniso yabami ngokungumfana okuncane okukhulele ekhaya kuyixoxa le ndaba mpela nje kuyimi lokho okungumfana ngona ukuxoxa izinto kwakuzibona ezazihlekisa kubukela amadonke gijimisana ekhaya kubukela izinja nazo zigijimisana kumangala ukuthi kanti why izinto zinje bese ukuthi phambilini i-story sakhona in terms of style uthola ukuthi mina sengikhulile yime ngithatha over from umfana lowo bexoxa i-story sakhe engumntwana sokuba nelizwi lo ilizwi selisiba ngolomuntu omkhulu eselibheka izinto njengomuntu omdala manje seliqalisa ukuyinterpret ukuthi ha lo kwakunje kwenza so
lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu umlobi ubexoxa ecingweni leStudio 7 eSouth Africa
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz kushortwave
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo
Lele parlamente lele bilitane libikwa lihlaziye udaba lweZimbabwe lapho okukhulunywe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa waqamba amanga ukuthi wahlangana lenhloko kahulumende umnumzana Boris Johnson. Leli dale liphinde lagcizelela ukuthi uhulumende weleBhilitane kasoze ayekethise izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF nxa uhulumende weZimbabwe engaguqulanga izenzo zakhe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho olweZEC soluqeqetshe lwaqeda indlela zokuqhuba ukhetho ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani lonke balaleli labasakazi, bakithi asibonge nini ukuthi inkosi asigcinile siyaphila. Ake ngiqondise lapha bakithi, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngingezomunye wabembono ekhulumile amsongani ngiyachallengeana leyo anchallenge. Ngicela ukuthi ngibeke kanje, ngizwe omunye umlaleli esithi yena izaphu sizaphambanisa iMRP yayingaphi iminyaka yonke le, kasixoleni khonapho sikuzwiseni kuhle. Emalangeni adluleyo ngike ngathola omunye umbiko kodwa sithi ubaba wethu uMoyo umqondisi yena uthi kasoze acontest ku-presidential. So nxa engasoze acontest ku-presidential asinanzeli ukuthi amandla kawakho phezulu ngale. Yikubona sithi thina ke okamqabuko usibangilizwe yena njwane evumile ukuthi uyacontest. Ngibuyelela izwini lakhe elihlothe yena abahlangane labo bantu bekhulumisane ukwenzela ukuthi abe-MRP abaye befuna ukuvotelwa president bangene kuzapho bese bebuyela ke ngezinye izikhundla khundla lezi zango council, mayor, MP kodwa ke ngapha ku president beye kuzapho. Senzele nje uloba sidliwe sizuze lathi kumelwa ngale eParliament.
Ku studio 7, ku studio 7 ngawe linjani lonke lapho balandile labalaleli, alivule phela uthama video lawo eke sizosoze bekhuluma eke lalelwe lapho ukuthi uthakazi MDC kaChamisa akubanjwane man akubanjwane kuqale kusetshenzwe ndawonye ukuthi sokuqale kukhutshi izano lesi sihlupha le. Hayi kamanje sihlala amagangeni la, into zethu azihambi, omama bahlupheke emakhaya le yabona. So hayi badala sicelani, siyacela kumthwakazi. Hayi khona umuntu evuke engutsheni ethi nasemfome yami iphathi siyimthwakazi. Hawu man, labantu sebethi beyilandile sicwele labantu sokulandelwana vele sokubi vele ngenxa yokuthi kuthiwa sikhethe ubuNdebele. Akulandebela kula shona, sibambane nini senze ukuthi kwenzeke into e-1 kuphela. After that sikhona siyabona imthwakazi lichamisa leyo sesibona ukwenzakalayo uyabona. So siyacela lathi sivulele amawadi ethu lalo kekhulume lapho.
Salibonani basakazi be-Studio 7 labalaleli bonke, ngingajabulakazi kakhulukazi ma kungafika isikhathi umeseji wami lowubalwe kulo daba olunyolungihlukumezileyo. Uma ngisizwa khuluma ukuthi kuthiwa kula bantu abananzelela ukuthi ngaphansi komhlaba kule chebe-chebe so bagebha begubha ngaphansi, imizi yabantu igcine ibilike, le ndawo iyagugudeka ngenxa yomhlaba. Njalo ngizwe kuthiwa abantu baleso sigaba kabakwanisa ukukhuluma, uma bethu bayakhuluma bayesaba ukuthi bazahluka. Waye abantu baleso sigaba bengaphakami bekhulume bebephakame betshengisele ngoba into eyenziwa into enhle. Yebo kungabe isimo somnotho sihluphe, isimo sokuphila singabe sihluphe elizweni, but ukuthi kugejwe ngaphansi kulinyazwe umhlabathi ugugudeke ukuthi umuntu ebethi isimo somnotho siyahlukumeza, uye wona umuzi omunye umuntu ngenxa ukuthi isimo somuntu siyahlukumeza, udabalwa ngikhona lukho right, ukhombisa impilo zabantu ziyasezibe engozini ngodaba lolo. Abantu baleso sigaba abaphakame betshele ihulumende ukuthi no, into eyenzakala lapha ayikho right, amaphoyisa la ephakamisa inyawo ukuze ukuthi udabalwa lulungisi. Olwesibili lulapha, umbuzo wami ungukuthi ma kungukuthi amathebelele Zealand. Umthwakazi, ilizwe ngelethu umhlaba wethu. Kuyalani pho ukuthi umhlaba wakithi esiwuphiwe. Lathi sibe ngabakhululekileyo endaweni yakithi. Sizaphiwa nini kwakithi? Ngiyabonga.
Livuka njani balaleli be Studio 7? Livuswa uNhlanhla Mahlangu oseBotswana eFrancis Town. Ngibingelela umama emalungu eLupane semphulu. Ngithi mama uvuka njani? Ngibingelele uNkomo RJ wayesebenza esibhedlela esemphulu. Ngithi uvuka kanjani mdala? Ngibingelele umakhelwane wami Sathulani Ndivula. Ngithi uvuka kanjani Sathulani? Ngomalumami uPaul Ngwenya wenyanga. Ngithi livuka kanjani lapho? UJabulani Ngwenya laye engamchiya umza wami. Ngithi uvuka kanjani? Ngithi linjani izulu ngapho? Thina ngapha eFrancis Town hayi liyana, liyana silina kuhle, lina kakhulu futhi. Ngapho ke seliqale silukulima yini bantu bemalunku. Ngithi ngiyabonga imuNhlanhla Mahlangu wakomachivovo koncube konaphana. Ngithi kisale ngokuthula.
Sibingelele kuStudio 7, igama lami nguBheke lapha kumadabu endaweni yaseTsholotsho. Silohlupho nje olukhona olwesikolo leclinic endaweni yakithi. Kathesi izulu seliyanetha, siyathwala nzima kule ndawo nje namanzi ukuthini umuntu ogulayo ngeke kwanise ukuchapha. Phetsheya ngale umfula yabunamanzi endaweni yaseNtoli lapho esiyakhona iclinic enye futhi. Umfula mawugcwele sesistakile. Abantwana besikolo bafunda ephakama komanguba. Kule nkalakatha yehlathini lesabekayo nomango wakhona awufanelanga abantwana bamantombazane njengalokhu nje mangikhangela kathesi. Abantwana bafunda le ngaba amantombazane bahamba ehlathini akukho umuntu obaqhubayo. Okungangukuthi kungenzwakala izinto ezitshiyeneyo nomfula la usulamanzi nje mase bebhala imihloliso kathesi kungenzeka vele bephumele zero ngoba umfula masugcwele awuchapheki. Abanye babe bephambili ngezifundo ngapha endaweni okuthiwa kusemathula kokhwali kukude lakho. Okungangukuthi sibili mangabe kuthiwa uyagada imoto siyakhona ungabhadala maybe 20 rand okuya khona ngoba umango wakhona mkhulu. Bengifisa nje ukuthi abantu bakithi nga singabe ndawonye ngomqondo noma singayakha iclinic kumbe sakheni isecondary sihlanganise umqondo sakheni noma ama cottage amabili sakhe nama class amabili okwenzela ukuthi uhlupho lolesibhekane labo mhlawumbe igovernment la ingathathela phezulu. Hayi sithwele nzima bakithi endaweni. Sise sifise lokuthi uNkulunkulu ngawe uyasizwela kodwa kokungasenani ke uNkulunkulu sifisa ukubana esihlanganise umqondo. Bengifisa ukubana i-audio yami nga ingafundwa lapha kuStudio 7. Inkosi lenzele kuhle balaleli labasakazi abasakaza indaba ezimnandi. Inkosi gama lami uBK Moyo saOsha.
Salibonani, salibonani kuStudio 7. Linjani lonke bantu beZimbabwe. Okhulumayo nguIsaac Ndebele ebulilima endaweni yasePlumtree. Mina ngicela ukudlulisa lomlayezo wathi kufuna ukuthi lomlayezo uhambe lombuzo uhambe uzofika kuyomqondi ukuthi njengoba umqondisi ethi iZimbabwe ufuna ukuthi iqunye ufuna ukuthi iZimbabwe iqunye ukube lemthokazi kumele ukuthi acacisele abantu ukuthi njengoba ethi iZimbabwe iqunye ukukhulula lomthakazi umthakazi lo uyaqunywa kale kuhlala amaNdebele wodwa khona lapho yini ngoba akulazweli ke lahlala umhlobo oyi-1. Abantu seke sizwe nje abantu bakithi siphonga ukuthatha udumo yesi siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe sihlupheke but i-solution yeZimbabwe laphana i-politics iqembu umizwe lana libuswa ngumuntu ongalunganga lifiswe iqembu lana libuswa iqembu lepolitiki engalunganga so bakithi asiyekeleni ukukhonfuse abantu. Into e-solution ekhona eZimbabwe lapha ikuthi abantu bavote bakhiphe uhulumeni wekolo okhona bakhiphe i-government lekhona eZANU-PF uzilizabona zonke izinto ziqonda lokuthi lokho sikhwebhana ngeminwe kuthiwa labantu umhlobo othile lo mhlobo othile ayikho into enjalo ngeke kwafaka kwayenzeka alikho izwe okwathiwa lihlala abantu abayi-1 kuphela lebe izwe linjani lona leyo. So asikubekeni kucace nje abantu bafuna ukukhonfuse abantu ngento engekho. Umbuso ongalunganga umbuso kamnangako umbuso ongalunganga manje yonke into ivaliwe i-economy ivale yonke akula tourism eZimbabwe akula amakhumbi avaliwe ngesikhathi sekhona umgalo kwakungcono ngoba amakhumbi ayihamba kahle abantu abakhona ukusebenzela besiyawoda ezinye izintoro kuma-neighboring countries ku-South ukuthi afike besiyawoda kodwa manje lokho evalile emengi corona ezimbela ukuthi abantu bengasebenzi kahle ezimbela lokuthi amaqembu epolitiki angasebenzi kahle. So mina ngifuna ukuchazisa konke umuntu waseZimbabwe, isolution ekhona eZimbabwe ukuthi abantu bavote, bavotela iqembu abalifunayo ukhishwe izani ukuphela. Lokuthi ilizwe liqunywe phakathi akuyasi into engasebenza leyo, yazikhohlweni ngakulokuba
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu. Angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Melika. Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika libikwa seliqansa. Kulabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu 90,000 abatholakala belegciwane leli ngalanga linye. Kulezigaba ezingamachumi amathathu ezibikwa zesibala loludubo phambilini kwekhefu leThanksgiving kusasa, lapho okulenkulungwane lenkulungwane zabantu ezizahlangana khona zijabulela leli khefu. Ukuhlaziya loludaba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson.
Sisakazi igciwane leli elithulela umkhuhlane we-COVID-19 kubonakala lokhu lisasekhona simile ngoba abantu babonakala lapha kubomabonakude lakumaphephandaba. Kanti ke nje la bantu nje sibaziyo kukhona lapha nalapha sizabe lokhu bekhala ngakhona ukuthi hayi ngapha umkhuhlane lo usuke wasihlasela emulini ngapha. Ngakho-ke ngingathi umkhuhlane usekhona simile kodwa kakusafani lasekuqaleni, kungathi nje usuwehlile kancane nje.
Indawo ezifana lamabhawa sezavulwa yini njalo abantu bayagqoka amamaski beqhelelana na?
Nxa sikhangela indawo ezinjengezindawo zokuzilibazisa kakhulu indawo ezinjengamabhawa awe maningi kangako amabhawa avalayo iningi lawo nje behlisa inani labantu abangaba khona phakathi kwendawo lezi zokuphuzela utshwala-ke. Kodwa-ke nje eziningi zakhona mpela bezisekela abantu bangene, uthole abantu bezihlalele laphana bengafakanga amamaski. Kanti-ke ungababuza ukuthi kungani bengafaka amamaski, batsho ukuthi khona ngoba bahleli lapha yindawo le yokuphuzwa khona kuyadliwa. Uzodla kanjani mhlawumbe uphuze kanjani ngapha ufake isifonyo emlonyeni? Ngakho-ke nje labo mthetho mpela behluleka kakhulu ukuthi bangayithini le ndaba. Ngakho-ke sinazelela ukuthi indawo eziningi kakhulu sezibuyele esimeni esasizo sona before umkhuhlane uqala, noma yebo sisazi ukuthi umkhuhlane lokhu khona lokhu bekhuluma ngawo. Kanti-ke le minyango yabo lapha uthola befakile ibhakani elithi umuntu onke kagqoke isifonyo. Kodwa-ke lokho kunzima ukuthi kulandeleke ngoba ngeke ugqokise umuntu isifonyo ngapha esidla enatha.
Umnumzana Jerry Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ngakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Icala lelunga lebandla leZANU-PF elabotshelwa ukuloba enkundleni yeWhatsApp lisithi umnangagwa kenelisi ukubusa kulomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwengwa livinjiwe ukudluliselwa phambili emthethwandaba ophakameyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.